Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 1 enhlangula 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yokuphandwa kwamangcwaba ayisiyo ndaba enhle esintwini sakithi ngitsho laso isiKristu lapho kulele khona sebethule indawo ehlonitshwayo. Abantu abaziwa ngokugebha amangcwaba yilabo okuthiwa ngabathakathi.
Ikansili yeRubulawayo ithi isivumela izelamani ukuthi zingcwatshwe egodini linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho.
Siyajabula ukuthi namhlanje idolobho laRubulawayo lelelise iminyaka ngako ngoba lidolobho elaziwa ngokuthula, lidolobho elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobho elazakala ngokufisa intuthuko.
Namhla idolobho laRubulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasikhombisa 127 laphiwa isicuco sokuba lidolobho ngowayebusa ilizwe lisathiwa yiSouthern Rhodesia umnumzana Leander Star Johnson. Nabasakhulayo bomdlalo wetennis abaphuma emazweni alishumi lanhlanu baphakathi komncintiswano we-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament owenzelwa kuRubulawayo. Zonke izindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikansile yakuBulawayo ithi isivumela izelamani ukubana zingcwatshwe igodi linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho. Lokhu kuveswe ngumqondisi wezempilakahle uDokotela Edwin Sibanda empikweni omunyethwe lugwalo lwaleli dolobho olusanda kulotshwa olwama council minutes. UDokotela Sibanda uthi abantu babevunyelwa ukungcwaba wesibili ngemva kweminyaka elishumi engcwabeni linye kodwa khathesi sebengabekwa isikhathi sinye. Kubikwa kulabantu abathetheneyo abevele sebekwenza lokhu. Kuminyaka edluleyo ikansile yakhe ike yakhuthaza ukutshiswa kwezidumbu i-cremation kodwa kubikwa kube bebalutshwane abakukhethayo lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usandekile mhlanga we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko lwezokholo lwesiKristu umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Angiboni abantu abaningi bekwamukela lokho ngalo ukholo lwesiKristu kanye lesiko lakithi. Esintwini kuthiwa abaleleyo ngabaphanjaniswa kumele bayekelwe bazilalele ngokuthula. Pho nxa sebebabili omunye afe lonyaka omunye ayekufa iminyaka elitshumi elandelayo angithi sekuyikuphanda amangcwaba. Indaba yokuphandwa kwamangcwaba ayisiyo ndaba enhle esintwini sakithi ngitsho laso isiKristu lapho kulele khona sebethule indawo ehlonitshwayo. Abantu abaziwa ngokugebha amangcwaba yilabo okuthiwa ngabathakathi. Angiboni ke ukuthi abantu abaningi baza kwamukela lokho. Siyazi ukuthi abaningi abasemadolobheni balamakibo lapho abavela khona ngoba indaba yokugcwala kwamangcwaba kusemadolobheni. Emakhaya siyisweli indawo yokubeka asebehambile. Ngibone ngathi yebo abanye bangakuthathela kwezinye izizwe lapho umhlaba ukungcwaba kumbe umhlaba ngokwawo uncipha abantu besiba baningi lezinto ezenzakala kulowo mhlaba zisiba ziningi. Kungaba indlela leyo ebona yilabo esingathi kuthiwa ama-technocrats. Kodwa hhayi ngesiKristu langesintu ambona abantu abaningi bekwamukela lokhu. Abaleleyo ngabazilalele ngokuthula.
Esikhathini esedluleyo ikhansile yake yakhuluma ngokuthi abantu bevume ukutshiswa okuthiwa yi-cremation. Kuleminye imizamo engenziwa ukuthi kulondolozwe indawo zokungcwaba abantu zingagcwali masinyane.
Leyo ke ekuthiswa kwezidumbu ilayo iphosifane ncamajalale yokwelekanisa abantu egodini lilinye. Esintwini yakulesintwini kunzima ukuthi kuthiwe umuntu uthisiwe ephila kumbe lanxa esefile. Yebo, bakhona ke lami engibaziyo abanye abathe bona bangadlula emhlabeni bafisa ukuthi bathiswe. Bakhona abanye engibaziyo lami esasazana kakhulu abathi sebefile bathiswa, kodwa livela kancilelo. Akuvamanga balutshwana abantu abazi abantu abansundu kuleli elakithi abathi sebefile bathiswa. Hayi, lakho abantu baza kwamukela ye ngenxa yokuswelakala kwendawo zokungcwaba mhlawumbe, kodwa lakho njengalokho kokuqala kwabaningi kuvele kuyalumela. Singazi phambili le njoba izinto lamasiko labantu beguquka engxenye kuza kwamukeleka, kodwa kwakhathisa hayi abaningi basaphunga ukubamba badle ngoludala lona lolo olokuthi umuntu angabhubha kumele agejelwe igodi indlu yakhe lapho azalala khona kube kuze kwenzakale lokhu kuza kwenzakala.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko lezokholo lwesiKristu, ubexoxa ecingweni lapho losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabhizimusi amaningi awemaphandleni awecholojo abhilizwayo ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kusukisela ngomnyaka 2020 kulandela ukufakwa kweziqondiso zokuvikela kumemetheka kwaleli gciwane nguhulumende weZimbabwe phansi kohlelo ole-lockdown. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ukuqhamuka kombhubhane lo ubisele muva intuthuko lesigaba wenza osomabhizinisi abaningi bavala, kukanti abanye bavuka besiya phambili. Unkosana Pretty Dube ulevinkili lomkhulu okudlela ngomunye wabaphanjaniswa icoronavirus. Omnumzana Otalivunda ulungisa izimota lenqola kunye lokwakha, yena ke uthi ubhubhane lolu lwabatshabewile.
Hayi, kuloke ikoronaisitshayile manje andigoli yabona kulensuku kule lockdown yokunokusitshayile ibhizinis yaphansi kakhulu. Siwile sinyaka lo sisilasiwe siwalwenyaka
liwile
kakhulu. Sesenze hlanga ingowezenza nga-10 manje kathi sesenza 6 kuthiwa ngo-4 ngenxa yokuwa kwebhizinisi.
Abafunga ngezimali, funa izimali ezinele la ngakuba yakho into izotshala.
Izakhamizi zalumango zithi amavinkili abamaningi kwamagama etsholojo kunje amanye asakhiwa, amanye akhiwa kudala, kodwa zikala ngobunzima imali ayikho. Lokhu waqala lolu bhubhane abantu balahlekelwa imisebenzi. Umnumzana Mthuthuzi Banda, umgcinihlalo wetsholojo Open Market Association, uthi iningi labantu lincediswa izihlobo labangane ezihlala lokusebenza emazweni abakudiaspora abadabuka kulo mhlubulo.
Ya abantu lapha baphila but into ebaphilisayo kakhulu lapha etsholojo nxangikhangele kakhulu bancedwa ngabantu abantwaba babaphandle abasebenzela kubo-South Africa, kubo-Botswana, even labanye abaphitshe kudiaspora kubo-UK ngaphi ngaphi emazweni atshiyeneyo. Kodwa nje khona lapha hayi bunzima bukhona sibili.
Abanye ukubuya kwegciwane le-COVID-19 kwabavuselela amathamsanqa amabhizinisi abo akhula. Unkosazana Yvonne Sithole ngomunye wabathuthukiswa yi-lockdown.
Sagena customers during lockdown. During lockdown ama flea markets ayivalile. So kwakungasela ndawo abantu ababethenga khona impahla, kwabantu abaqala ukuba sazi khona kakhulu. Ngiyazi kwabanye abantu but yini yabanhle kakhulu. Ngoba saqala vele sirenta bathini sasaza kwansi kuyakha eyethu. Ngikalisa of course ngangizitshethi lami ngizadinga imisebenzi ngiqhatshwe. But nhliswe ngiphakathi kwase ngasengitshintsha ngabona ukuthi hayi angisafuni ukusebenzela ukuyaqhatshwa.
Uya phambili uMasithole ekhuthaza osomabhizinisi ukuthi kababekezele.
Ama-challenges ukuthi i-business ma uyiqala ayihli ikhule, kumele ubekezele step by step. abanye abantu they fail ukuthi ba understand i business ayihli iphakame kawani kumele uyibekezelele uzinike isikhathi sokubekezela ungajahi for ukuthi ma ulima emasinyini akuhle kukhule sometime take time usivuka lapha nalapha aphansi uzuthole more customers.
Nanxa isimo somnotho sisibi, ukhansela walumango umnumzana Phumuza Z Dube uthi uyamukela ukuvula kwamabhizinisi amaningi esigabeni sakhe.
I-competition yezitolo i-right ibe khona kuzothi ama-price ayehle because nxa umuntu izitolo zingabalutshwana abantu bama-multiplies ama-price adurati so kathe siku-right izitolo ngaziziningi so ozafeinta kompani esitolo uzangena kokunye abanye benza ama-restaurant bayenza ama-shops ayihlukeneyo then we're moving to ama-light industries.
Laloba iningi lamabhizinisi lidonsa nzima. Isiqindi seTsholotsho siqhubela phambili sivula amabhizinisi kakhulu evula izizalwane zalumango ezihlala kwamanye amazwe. Ngime neStudio 7 ngingapha eTsholotsho igama lami Ezra Jesus Banda.
Namhla idolobho lakobulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasikhombisa 127 laphiwa isicoco sokuba lidolobho ngowayibusa lelo lizwe lisathiwa yi-Southern Rhodesia umnumzana Leander Starr Johnson. Kodwa bakhona abasola leli langa ngoba lafakwa ngemva kokususwa kombuso wenkosi uLobhe Ngula. Ulobhe Ngula wakha isigodlo sakhe esasithiwa Gibixegu kodwa ngomnyaka 1871 wasipha ibizo lokuthi Bulawayo. Kungenani leli langa seliqakathekile kakhulu kumbali yale dolobho ngoba liveza ubuntu lamasiko alo. Eminyakeni edluleyo kwakusiba le micimbi-cimbi etshiyeneyo yokunanza leli langa kodwa lonyaka bekuthule. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphatha amandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyajabula ukuthi namhlanje idolobho lakobulawayo lelelise iminyaka ngako ngoba lidolobho elaziwa ngokuthula, lidolobho elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobho elazakala ngokufisa intuthuko njalo lidolobho elaziwa ngokuthi abantu bakhona balobuntu. Ndabuko idolobho leli lidolobho kumele ukuthi ngabe yilo insika yentuthuko yelizwe, ngabe yilo insika nxa sikhuluma ngezomnotho, nxa sikhuluma ngezokuhambisa kakhulu i-railway. Siyinhlanganiso-ke siyakujabulela khona ukuthi idolobho selithe lenelisa iminyaka engako. Lidolobho nje lazakala ngokuthi lifisa ukuthi kube le ngqubekela phambili kuzizalwane zakobulawayo. Kodwa siyazi ukuthi umnotho welizwe-ke ungabe usenza ukuthi izifiso lezo zingafezeki. Kodwa ngamafitshane-ke lidolobho labantu abafisa ukubona ingqubekela phambili njalo ngabantu abafisa ukuthi kube lokuhlalisana lokuthula.
Uyakubona yini kusenzakala kuminyaka emilutshwane elandelayo ukuthi idolobho lakobulawayo libuyele njalo ukuthiwa kukontuthu ziyathunqa?
Idolobho lakobulawayo laziwa kakhulu ngokuthi kukontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi kwakuvele kuyinsika yamandasti, kwakuyinsika yezomnotho elizweni leZimbabwe. Njalo khonokho izifiso zethu yikuthi kubuyele kusolosi isigaba lapho iBulawayo yayivele ikhona. Njalo akusiyonto enzi ukuthi kwenzakale khonokho. Akhona ama-industries, zikhona izindawo zokusebenzela esingathi ngama-shells, zikhona izindawo zokuthi abantu bavuselele idolobho lakobulawayo kube kontuthu ziyathunqa. Kodwa konke khonokho-ke kuzaba yimpumelela nxa sokuthe umnotho welizwe wavuka wama ngezinyawo ngoba okwakhathesi uyaxega uyantengantenga. Kuba nzima ukuthi lalaba abafisa ukuthi basungule mbe bavuselele umnotho wakobulawayo owawusaziwa lakudala ngokuthi kwakuyinsi sika yamandasi kube njalo. So umnotho welizwe yiwo-ke osabambileyo kodwa kungenzakala ukuthi kuvuke umnotho welizwe usuthe wama waqonda intuthuko enjalo ingaba khona ngoba idolobho lakobulawayo livele sile infrastructure eready kumbe elungele khonokho ukuthi kwenzakale. Okwakhathesi-ke okungabe mhlawumbe kusilela izifiso zabantu abangakwenza khonokho. Kodwa-ke bangaba khona abathi bafisa ukuthi ilizwe leZimbabwe idolobho lakobulawayo lithuthuke babe khona abazinikela ukuthi bavuselele yakobulawayo. Singakubona kusenzakala konke khonokho kobulawayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla sehlanganiso yezakamizi eyabulawayo Progressive Residents Association. Limuze ekhuluma lapho ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Joseph Biden welemelika uthi uzanika ele Ukraine izikhali zohlobo lwama-rockets alakho ukuthundubeza okusetshenziswa izikhali ngile Russia. UBiden uthi okwenziwa nguhulumende wakhe akutsho kubana yena ngokwakhe uselisana lele Russia. UKip Stube usethulela lolu daba.
Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uBiden wethule lokhu kuphephandaba le-New York Times. Lapho kube besobala ukuba benza lokhu ngenxa yokuthi eleRussia libhomba izibhedlela, indawo eziqakathekileyo ezigoqela ezamasiko lezinye, labantu makhaza asebesabelele umhlaba wonke jikelele. UBiden uthe izikhali ezizanikwa eleUkraine akumelanga zisetshenziswe ukubhomba elizweni leRussia. Kubikwa ukuba izikhali lezi zigoqela ukubizwa ngokuthi ngama-medium range missiles aposwa ayeshaya izitha ezikhatshana. Oyisilinganiso samakhilomitha afika phose ikhulu 70 kilometers. Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi elemelika lizazisola ngokunika ele Ukraine izikhali lezi. Wocubungula ezomvikela ezimele umnumzana Mbuso Mhlanga uthi
Ukraine is not at war with the Russia but is America at war with the Russia. Uzelensky is being used as a tool. And he is not realizing ukuthi ubulalisa abantu base-Ukraine. Izikhali lezo azicela e-America or azicela ku-European Union or azicela from whichever organization. What is he fighting? Fine. Engasho ukuthi ufighter for re-invasion ends where i-Russia laphayana. But let's not forget ukuthi i-Russia to attack. It is because it has been provoked. Na yiNATO iWestern Allies zonke neEU ukuthi bafuna ukuthi bayigombolozele bayiwikene bagcine bemake sure ukuthi is useless.
Kusenzakala konke lokhu bayakhala abantu kuzwekazi le-Africa asebethume umongameli wakwele-Senegal uNumzana Macky Sall okhokela umanyano wenhlanganiso ye-African Union ukuba ayekhulumisana lenkokheli yakwele-Ukraine lele-Russia kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafuta ezimota, usilelela kwengqoloyi lokunye. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uSall uzakhulumisana loPutin loVolodymyr Zelensky ngempile elakho ukubhedla imvukela emazweni atshiyeneyo. UMnumzana Rejoice Ngonya uyathandabuza ukuba umongameli wakwele-Senegal uzakuqhula ingqondo kaPutin ngempile. Ungwenya uthi impile isithwali senzima amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
Amazwe amaningi e-Afrika akasekele impi. Ngakho kungaba isibusiso uma nxa impi le ingaphela. Kodwa njengokubona kwami ubuqholo bukaPutin lokudelela akwenza umnumzana Zelensky owe-Ukraine okwakhathesi singathi uMacky Sall uthwele nje igabha elivuzayo.
Yehlukene okumangalisayo imibono kamongameli Joseph Biden lenkokheli yezwekazi le-Afrika ngokwenzakala kwele-Ukraine. Ele Russia lihlasela ngamandla emadolobheni atshiyeneyo kule Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingoKip Stube.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela umkhankaso wokukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukubana avumele izizalwane zakhe esezihlala emazweni ukubana zivote kukhetho zikhona ngale lapho ezihlala khona. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe liviki sixoxa lomnumzana Difa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lesikhalanga abahlala kwele Bhilithane. Umkhosi lo uqhutshwa minyaka yonke njenginjongo yokukhumbuzana ngamasiko esikhalanga. Owalo nyaka uzaqhutshelwa edolobheni leNottingham. UDube udabuka esigabeni seJujume ePlumtree njalo usele minyaka ehlala eBilithane. Nangu icasisa kungxoxo ayenze loNtungameli Nkomo oweStudio 7 ngalumkhosi.
Akubizozwayo kuluminyaka babuNkomo laphana eNottingham endaweni okuthiwa kuseGreenway Community Center edolobheni laseNottingham kunumber 3 Trent Lane. Ipostcode yakhona ithi NG24DF. Mhlaka 2 July 2022 kusukela laphana emini ngo 12 emini kuze kuyetsha u 10 ntambama. Sebe sihlangene sekwaqa singuZulu singabantu bebuqalanga ukuthi sizohlangana njalo sizothi sizogubha usuku lwenjabulo, sizogubha usuku lokwazana njalo lokuvuselela ubuhlobo lokuvuselela ubungani. Nesiqalanga sikati bukamu igaswa kuhaziswane madlo. Nxa ungabe ukuthi lizihlobo lingayethekelelani njengoba sazi ukuthi lizwe abantu behlala bebhizi kodwa ukuhlala abantu bengavakatshelani bengazani kwenza abantu bengathi sebeqhelelene kakhulu. Yingakho sabuya lelanga leli lebukalanga gathering ukuthi asivuseleleni ubuhlobo ngaleli langa lamhla ka 2 July 2022 sikwenza yonke iminyaka. Ingakho sithi siyabamema abantu bakithi ukuthi ababuye bazohlanganela lathi kulolu suku. Njalo ayisiko kuphela ukuthi sithi simema abantu bebukalanga kuphela, nanoma ngubani ofisa nje ukuthi azobona ukuthi iculture yebukalanga kwenziwa njani, ofisa ukubona ukuthi abantu benzani nxa kulilanga abantu bebukalanga bejabula bendawonye bakhululekile kakhulu nanoma umuphi umhlobo, asikhethi umhlobo ukuthi ababuye bezohlangana lathi ngalolu suku oluhle kakhulu.
Yiphi imicimbi-cimbi eyabikhona kahle kahle Dube?
Imicimbi-cimbi minengi kakhulu ezabikhona, kodwa ke njengenjwayelo siyabe silawo laphana abanye bethu ikakhulukazi abadala bakhona lapha abazabe besenza ama-quiz besibuza izinto ezazitholakala noma izinto ezenziwayo kubukalanga. Sibe sisiba labazosijabulisa laphana silobaba uDJ Pius Nduna ongu-DJ wethu esivame ukuthi sibe laye eminyakeni naminyakeni. Sibe sibe lo laphana lo Tanka Pasi, uTanka Pasi wayehlala eGermany kodwa kathesi sibonge ukuthi sesilaye khona lapho, sehlala laye khona lapho e-England ongakuthi ngomunye onandisayo kahle kakhulu. Sibe sibe lo uZambezi, uZambezi bakhona njalo majahakithi laphana abaholwa nguLucky Moyo abazawe laphana khona besidlalela kamnandi amadoda avela ePlumtree ndawo ukuthi akusegwambe. Sibe sisibuya laphana lomunye umfowethu uDave umfoka masuku yena uhlabela igospel ngoba siyazi ukuthi ivariety iyadingakala ukuthi kube labanye abanye bathanda uphumculo bayabathanda uphumculo kungabi ukuthi kuse side neyodwa kuphela abantu abazawe sebelalele into eyodwa, kodwa ke le gospel ikhona lonyaka sithe silethe kube mnandi kakhulu. Sise sithi ekugcineni laphana siyabe silayo umfoka Allen u-Allen Ndoda yabe khona laphana e-England ezonandisa laye njengoba sisazi ukuthi u-Allen Ndoda ngomunye wabaculi bakithi ePlumtree abaculi ingoma ezimnandi kakhulu. Ijaha eliphuma laphana endaweni yakomakhulela endaweni yokuthiwa kusempigamahwe endaweni esePlumtree kuyabe kumnandi kakhulu. Yingakho sithi buyani lizojabula lathi ngaleli langa. Ngithemba ukuthi nxa lisuka ngalelo langa nxa kutshaya u-10 o'clock ntambama kusho ukuthi babe besuthisekile abantu besuthi ngabakudlileyo njalo besuthi ngemisebenzi abayibonileyo isenza kala kulowo mcimbi okuzabe into ezakwenza ukuthi labantwana labo babe lothando baziqhenye ngokuba ngabakalanga.
Kudaba lomkhuhlane we-COVID lapha njengoba lizahlangana mathupha, lizathatha yini amanyathelo okuzivikela aneleyo?
Siyazi ukuthi ubhubhane lolu lukakaphelipheleli usasekhona phakathi kwabantu. Esiyabe sikufisa ukuthi abantu nxa bebuya sigqugquzela kakhulu ukuthi abantu ababuye baphathe izinto ezifana lama-sanitizer. Kodwa ke lathi njengama-organizers sizabe silawo ama-sanitizer esizabe siwabekile laphana, njalo sizabe silawo indawo yokuthi abantu bafike bageze nje izandla before bengakangeni phakathi, baqale bageze izandla, basanitize izandla zabo. Basilandele nje yonke imithetho esiyibona ukuthi iyavikela abantu ukuthi abantu kungathi ngenxa yalumsebenzi sithola ukuthi sesigcine sesidale ukuthi sichiye abanye bethu sebesezingeleni elingekho lihle ngendaba yokugula sebethathwe imikhuhlane eyabe siye yatholakala kulumcimbi wethu. Sizakwenza wonke amanyathelo ukuthi sizame njalo lokuthi abantu nxa behleli bahlale kodwa bengathi gwaqa kakhulu ndawonye, kube ngathi kulokuqhelelana kancane.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esesihlala eBilithane njalo ungomunye wabaqoqa umbuthano womcimbi wabantu besikhalangeni owenziwa minyaka yonke bekwe leBrithani.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Ilalele emsakazweni oweStudio 7 esisakaza siseWashington DC. Kwezemidlalo, kulabadlali bomdlalo wetennis abasakhulayo abaphuma emazweni alishumi lanhlanu abancintisayo kumncintiswano we-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament oqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBulawayo Provincial Tennis Board bathi umncintiswano we-J5 Candidate ITF South Central Under 18 Tournament upha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bathole imiklomelo ezabenza bayazakale emhlabeni jikelele. Umgcini sihlalo wale inhlanganiso uRex Chikunichawa uchazisa kabanzi ngalo mncintiswano.
Yeah, well, tournament lay, it's an international tournament. Yenza ukuthi abantwana nxa bedlala laphana baphansi ukuthi bethole ama-ranking points. Ukuthi indawo nxa bengawina ama matches kona bayakwanisa ukuthi labo bebe khona ku-world ranking yama-juniors.
Lanyaka nye idolobho lakoBulawayo liliqoqela imidlalo njalo uChikunichawa uthi lokhu kuyisibonelo sokuba ikusasa lomdlalo lihle edolobheni leli.
Amathuba lawa mahle kithi ngoba ngathi kuyasifaka lathi endaweni la ukuthi la ithese koBulawayo lokhu isaphila and izabe lokhu ikhula as we get ama-tournament amaningi ebuya lapho. Lawa ama-players ebuthi lawa akwanisa ukuthi lawa athole lawa ama-points nxa bengakwanisa ukuthi be-travele kwezi amanye amazwe. Abaningi bakhona bayenzeka kahle ngoba obviously i-exposure leyo bebengayithola. So nxa ukuthi lawa bayakwanisa ukuthi befike lapha bekwanisa lawa ukuthi be-compete bebe-competitive ngathi hhayi bayazama kakhulu.
Lo mncintiswano ungenwe ngabadlali abaphuma emazweni akuzwekazi lase-Afrika kanye laphetsheya kolwandle. Kusenjalo abadlali baseZimbabwe abangamankazana uThadiwa Nashe Mauchi kanye noTanya Razwamidzi basebenzisa le midlalo ukuyaphatheka kumncintiswano we-Billie Jean King Cup ukucelele ye-Europe Africa Group 3 ozaqutshelwa elizweni leMontenegro kusukela mhla ziyisikhombisa kusiya mhla zilitshumi lanye kunyanga kaNhlangula. UMauchi yena ule minyaka yokuzalwa elitshumi lane uthi ukudlala komncintiswano we-Billie Jean King kuyingxenye yokukhula kwakhe kumdlalo we-tennis.
Personally, I don't really angaze ngathanda ukuzihlukumeza kangako ukufaka umgwazo ngithi ngifuna ukwenza okuthile ekudlaleni kwami noba nje lami ngilazi izifiso. Injongo yami lo nyanga yokuba ngidlale ngikhuphuke kuluhlu lwabadlali abasakhulayo emhlabeni jikelele.
Abanye abayingxenye iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlaleni wetennis ndawonye loMauchi loMitsi ngababalisa uMichel Ncube, uSasha Natalie Chimeza kanye noTiti Klemahere. Ukapteni waleli qembu nguFatai Mawisire. Umncintiswano weBillie Jean King ufana loDavis Cup odlalwa ngabesilisa njalo iqembu elimela iZimbabwe lincintisa liwi-Euro Africa Zone Group 3. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lalamhlanje, kodwa ke singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikhansili yakoBulawayo ithi isivumela ize lamane ukubana zingcwatshe egodi linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wezempilakahle kukhansilile uDokotela Edwin Sibanda empikweni omunyethwe lugwalo lwaleli dolobho olusanda ukulotshwa olwama-council minutes. Namhla idolobho lakoBulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili laphiwa isicoco sokuba lidolobho njalo selifikise amakhulu Alcola 127. Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.